indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi-ke azizake sibone umuntu othe nqotshe ukhetho kumbe othe sephumile wamongameli ephenduka njalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel kodwa lokuza uNetanyahu uyaphuma ngena aphuma ngena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli, abone ngani engaphiwa ithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini? Ngoba kulabanye abafana lo DeSantis we-Florida, labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olusanda kudlula lolu ama-midterm elections, abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpicked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleyo, okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube nguye njalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo omqini ubone kufanele ukuthi ahle akhulume khathesi ukuthi kukhetho oluzayo yini engizamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo bese bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinike ngilisana lo muntu ongangoTrump. So i-strategy asesifakile sizabona-ke ngokunge kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala ambindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi besake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.